i-tourism ukuze iphike sibili ibuyele esibangeni sayo ukuthi kuzathatha isikhathi esithize. Kodwa kathesi okutshengisela ama-signs okuthi hayi ngokulethwa kwale vaccine impilo sisiba khona, abantu kathesi sebeqalisa ukuthi sebevula laba-run imkambo, sebevula imkambo yabo, labama-business sebeqalisa ukuvula. Kodwa sifuna sifisa bethi bekwenza lokhu benanza zonke izixwayiso ze-World Health Organization eziphawulwa la i-Institute of Health and Child Care. So hayi impilo iza kubuyela i-Victoria Falls will get back to where it was before i-COVID-19. Kuthaza abantu ukuthi beqhubeke befaka ama-mask, sanitizer, be-observe i-social distancing, njalo be-vaccinate bonke ukuze lama-tourist ebe ne-confidence endawo yakithi Victoria Falls.
Sibonile njalo lokuthi imithelo ikhwelile, abahlali balelo dolobha bathi abasoze benelise, manje abangasukubhadala-ke nxa belahlekelwa imisebenzi.
Ye, imizamo ikhona eyokuthi kwehliswe intengo yamanzi. So si ama-plans ethenal bus ukuthi sikulungise lokho. Working in conjunction le Ministry of Local Government, sizahambise iphepha yethu anduba sesiyehlisile le intengo yangkhona. Okwakathesi yinto eku-process, njalo siyabananza abantu, sifisa ukuthi bethole ama-services, njalo sifisa ukuthi le council layo yenelise ukuthi ithole izimali zokuthi ikwanise ukuthi i-offer wona la ama-services. We want this to be done as soon as possible, and plans are right on